kulabantu abangu 5 ama councillors afakiweyo under ICCC yiwo ama candidates lawo kade vele ekhona recalliweyo laba abahlanisela u councillor we Kalungwizi ward lo councillor we Sikalenge ward u councillor we Smatshilile ward u councillor we Siyachilaba ward u councillor we Kariangwe bonke laba bebahlanu bale skweleti ku council okubana yinto esaxoxwa ukubana hathi umthetho ngumthetho phela abantu laba abangangeni eboxini ngoba abalandelanga okufunwa yi-constitution eZimbabwe kumbe singathi Electoral Commission Act eZimbabwe so yindaba ekhona engithi ilazise ebantu beZimbabwe ukuthi kusakhangelisiswa ke lokho ngoba i-council sikhiphile amaphepha yabhala la izincwadi labo bavuma ukubana ngempela balesikwerede bazivuma izikwerede zabo so akumangalisi ukubana laba bengangeni kukhetho thina njengebandla lezane PF silakho sibili ukuthokoza ngokunxa sikhangele ukubana siyawunqoba kukhetho lolo lubuyayo mhla ka 3 December kodwa hayi angu-4 amawadi siyawawina siyawanqoba sibili khathesi sikuground siyakampena sikhuluma nabadala sibabonisa umsebenzi wenziwa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa bayavuma ukubana hhatshi akade kushotile ngukansela kuphela ofunakalayo kuyikhweji ngoba amakansela wonke kadinga we-opposition ebhinga kusela kuyi-1 kuphela esinamagonde so bayabona ukuthi hhatshi ukubana ikhweji le ibe mgceke ibe kahle sibili kumele sifake okansela abezanu p f so hhayi silethemba sibili silethemba lokubana siyawina come 3 December out of angu-6 sikhayelela ukubana hhatshi angu-4 kumbe angu-5 uyabona singawawina
khona vele kuyini obekubangela ukuthi ibandla lezanu PF lingayenzi kuhle khona ngapho esigabeni sebhinga
isizathu esikhulu esokubana ibandla lezanu PF libe linqotshwa ngamabandla aphikisayo eminyakeni edlulileyo yikubana abantu bebhinga bebekhala bethi hhatshi ebhinga okanye thina sikhohlwakele ebhinga okanye uhulumende akasikhangeli ebhinga kukhanya thina sisemuva so ngakhonoko nje abe-MDC ebebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hhayi khelanini ukuthi ninabalithandi khelanini ukuthi bayakha izikolo kwezinye indawo ngapha bayakhi khelanini bafaka i-teachers college kwezinye indawo ngapha bafaki khelani bafake izikolo zamanesi ama-polytechnic ngapha bafaki khelanini imigwaqo yethu thina ifila ilamathara khelanini alilamanzi begijima ebantwini abantu labo belale bethi baqinisile laba be-opposition ngempela uhulumende akasithandi yikho kade kusenzakala kodwa kelani ngitsho ukubana nge-new dispensation le ebuyileyo balayo islogan yabo eyokuthi akula muntu ochiwayo ochiwa phandle akula ndawo echiwayo so ngakho lokho umongameli welizwe samubona eminyakeni ephelileyo ebuya ebhinga ezokhuluma ukuthi hhayi bhinga lisixolele sesilungisisa lokhu esasiphambanisa khona abantu bamemakela umongameli welizwe bamnika ithuba lokubana eyenze lokhu akukhulumayo.